sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 ngomfumfo 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Indubo zikamnumzana Jonathan Moyo labanye bakhe kuzanu PF ziyazi lokho ziselekana kudaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama sezimdev.
Yena leyi ngizifundi kuphelele khonapho. Kaso yemhlangano kaso yezibani kaso yakhe nxa wayisebenzisa ngokwakhe licala lonelo simele sibone umuntu esejele.
Amabandla aphikisayo akumanyano weNERAS athi asekhweza isicelo emthethwandaba esokuthi uhulumende abanje ngamandla ukuthi aguqule indlela ikomishini yezokhetho eqhuba ngayo umsebenzi.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sezakhi umnumzana Goodson Nguni emhlanganweni awenze lentatheli izindaba emahofisini alolu gatsha eHarare namhla. Unguni utshele intatheli izindaba ukuba ekubone kufanele akhulumisane lazo yena ngokwakhe njengomgcini sihlalo wezokuhluzisisa indaba ezilethwa nguZulu ezakhi.
Iqembu leHighlanders lithi lizakhalaza ukuba sesulwe isigwebo salo esokuba lidlale enkundleni ngelaba engelazibukeli njengesijeziso sabasekeli. Abavuke uBhova bahlasela abadlala labasekeli beqembu leChicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu oweStudio 7. Umlando wokuchaphazwa kwemali yesikhwama sokuthuthukisa abaqede imfundo yaphezulu esezimdef oyetheswa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo usuthethe esinye isibanga kulandela imbiko yekomishini ebonango kwenqabela ukungethembeki elizweni iZimbabwe Anti-Corruption Commission yona ethi akusiloqiniso okuthiwa nguMoyo ukuthi enye yemali yeZimdef yasetshenziswa kunhlelo zebandla lezanu PF. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sezakhi umnumzana Goodson Nguni emhlanganweni awenze lentatheli izindaba emahofisini alolu gatsha eHarare namhla. Unguni utshele intatheli izindaba ukuba ekubone kufanele akhulumisane lazo yena ngokwakhe njengomgcini sihlalo wezokuhluzisisa indaba ezilethwa nguZulu ezakhi. Wengeza ethi abezakhi balobufakazi phezu kokwenzakalayo ekuthathweni kwemali incwadi zemabhanga lapho yayingeniswa khona kuma-accounts alabo ababeyinikezwa. Abanye balabo abakuleli nani kuzintatheli izindaba okubalisa umduduzi Mathuthu yena ukuthiwa wanikezwa i-$2,500 abanye nozindaba ababethwanga ngamagama uZulu weHarare okubalisa umnumzana Thabani Mguni udaniswe yizehlakalo zokuchaphazwa kwemali yezifundi lohulumende mahlayana.
Njengoba sikhuluma ngefundi nale ukuthi ifundi le yayimele incede izifundi ibisithathwa iyosetshenziswa umsebenzi ongasuwo wezifundo khonoko nje ngokwakho licala.
Umguni uthi nxa ubufakazi bukhona kumele abezakhi benze umsebenzi wabo.
Yena leyi ngizifundi kuphelele khonapho kaso yemhlangano kaso yezibani kaso yakhe nxa wayisebenzisa ngokwakhe licala lonelo simele sibone umuntu esejele.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ohlala eHarare uthi akukutsha okuvezwa ngabezakhi kodwa inkinga isekuthini kuzothiwani.
Ukubona kwami mina ukuthi okunye kwabe kumele simelele umthethwandaba uzuphele kodwa ke sokuyinto eyaziwayo kathesi eZimbabwe ukuthi izimali zinyamalala ngendlela eziningi. Ukubona kwami mina ibandla lilawo amandla lawo okukhuluma. Ukwazi kwethu thina ibandla lilo muntu othiwa ngu-spokesperson okhulumela ibandla lo la imuntu akabuzwe maye buzwa ngabathathe bezindaba ukuthi indaba le ikhamba njani ngoba manje sikhuluma ngebandla sikhuluma nge inhlanganiso enkulu enkulu kakhulu yikho lapho ufuna ukuthi lo la iengene naye efakwe owakhumbono ma kulombono okhona naye chaza ukuthi kwamba
Umnumzana Nguni uthi abenhlanganiso yakhe ezakhi bazodingisisa zonke indaba eziphathelane lalolu daba okubalisa lokuthi abeZimbabwe Youth Council banikezwa labo imali yesikhwama seZimDef okungekho emthethweni. Umphathintambo Moyo uthi imali ayithatha kusikhwama seZimDef ecatshangelwa ukuthi ingafika kunkulungwane ezingamakhulu amane amadola i-400,000 yasetshenziswa ukuthenga amabhayisikili aphiwa inkokheli zomdabu eCholocho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano weNational Electoral Reform Agenda iNERA athi asekhweza isicelo emthethwandaba esokuthi ubambe uhulumende ngamandla uze aguqule indlela ikomishini yezokhetho eqhuba ngayo umsebenzi. Umanyano weNERA uthi uhulumende kumele adingele iZimbabwe Electoral Commission konke ekufunayo ukuze enelise ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Embikweni owethulwe namuhla, umanyano lo uthe njalo ufuna iZEC idilizwe ibunjwe kakutsha ngoba amanye amalunga ayo engabantu abaziwayo ngokusekela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, njalo elilunga lomanyano weNERA, umnumzana Edwin Ndlovu.
Thina njengamaqembu ezombusazwe esiphikisayo sithi uhulumende kumele-ke anike izekhi amalungelo agcweleyo, ayinike yonke isapoti egcweleyo ukuthi khona kube yiyo yodwa ibhodi ekhangelane ngezokhetho eZimbabwe. Kusukela ekurejistreni kwabantu, i-voters roll lekhona labantu abafayo ilahle, kurejista kuhle abantu, kuvulwe kungavalelwa kurejista abantu nxa kule by-election kuphela. Kuthi uhulumende kakwenze lokho, yikho sesifuna-ke kumuthi emthethweni. Ikanti-ke kwesinye anda sithina izekhi yangikhona leka idisidende kufakwe abantu abangamelanga-ke amabandla athile azombusazwe kukhitshe-ke abantu-ke abamelele i-state security abayisekretariyethi yezekhi sangela for example yena umakarawo ngokwakhe-ke High Court Judge kuyenjalo ozabe sizwa ama-cases abantu abasolayo indlela ukhetho olubanjwe ngayo odiphinda ekhokhela njalo kwezokhetho kuyatshengisela ukuthi iZANU-P F ifuna ukusebenzisa abantu-ke asingathi thina basondele kiyo iZANU-P F abasebenzelana layo yikho sithi emqondanga konke khona lokho sifisa-ke i-disbande ezekhi lethu sifisa uhulumende ayikhiphe izekhi kube lazo zonke imfanelo zazo kusebenze kuhle ngoba sikhangelele ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo luka-2018 nonke umuntu enelise ukuthi abhalise igama lakhe enelise njalo ukuthi ayevota ekhululekile kuluphetho olukhululekileyo abazangena embusweni babe ngabakhethwe ngabantu hatshi lokhu esibona kusenzakala kaphela.
Uhulumende sesike sezwa ngaphambilini esithi akula nguquko ubuyayo kundaba zokuqhutshwa kokhetho lapha, kungani lithemba ukubana kuza kwenzakala lokho?
Uhulumende sesakhulumisana layo wakwala izekhi sesakhulumisana layo iyathembisa kodwa kulanto abayenzayo yikho sokusenze saya emthethwandaba ukuthi-ke emthethwandaba ube nguwo yiwo otshela uhulumende ukuthi-ke implemente indingeko zonke ezifunakalayo ukuze izekhi ibe operational ibe independent umsebenzi omsebenzi wokuthi kube lo khetho olukhululekileyo ngo-2018 sesakhulumisana layo uhulumende kuyehlula sesikhalele umthethwandaba ukuthi kube yiwo-ke oyenza ukuthi uhulumende ayenze khonalokho okudingakala.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party elililunga lomanyano weNERA sixoxela ekobulawayo. Impumela yocwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center itshengisa ukuthi uhulumende kaphathisi abenza imisebenzi ephathelane lamasiko ikakhulu emaphandleni. Lokho kuvele namhla embuthanweni oyenzelwe kobulawayo kusethulwa kusemthethweni ucwaningo lwakuqala elizweni olubonisa umhlaba mayelana lesimo sokuqhakatheka kanye lokuthengiswa kwezamasiko ngenjongo yokuthuthukisa impilo kaZulu. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba.
Ucwaningo lolu olulesihloko esithi Baseline Survey on the State of Creative and Cultural Industries in Rural Zimbabwe, umthimba owethulwa kocwaningo lolu kwenzelwe eBulawayo National Art Gallery, lapho uZulu uhulumende athe gwaqa ejabula ngalolu gwalo ngoba seluzaletha intuthuko kumthwakazi. Ucwaningo lolu lwaphatha ezigabeni zeMatobo, eMangwe, eMzingwane leBaitbridge. Bekujabulwa, kugiywa, kuhlatshelelwa, kudliwa ukudla kwesintu, njalo lezikhwicamfundo zijabula ngoba iZimbabwe isizathuthuka ithole umnotho ngamasiko kanye lemisebenzi yezandla ebingaphiwa nhlonipho efanayo. Evula lolu gwalo okusemthethweni, umqondisi wekolishi yemfundo yaphezulu eLupane State University, uDokotela Nomathemba Ndiweni, ubike ukuba kuhle ukuba lengwalo ezinje ngoba sizaletha intuthuko kuZulu emakhaya njalo kuqakathekise lezifundo lezifundiswa ekolishini yakhe. UDokotela Ndiweni ucele njalo ukuba inhlanganiso yeAmagugu International Heritage Center izoqala njalo umsebenzi omuhle eLupane.
Isaveleyi izanceda ngokuthi isinika ulwazi olusekelwa yiresearch, ukuchwayisisa okuzwayo.
Umqondisi kugatsha lukahulumende olwe Rural Development Preservation and Promotion of National Culture and Heritage, uReverend Paul Damasane, uncome kakhulu umsebenzi owenziwa yiAmagugu International Heritage Center, ethi ngempela impilo zabantu abenza ezamasiko, ezokuzithokozisa nabemisebenzi yezandla sebezakhangelwa ngenhlonipho enkulu njalo bathole ukuphila ngemisebenzi yabo emihle eyemvelo.
Thina sithi umntu nxa esazi isiko lakhe, isiko liba lomphumela kumbe lokufezeka esithi ngesiNgisi yi-expression.
Ungezelele ethi ucwaningo lolu lusekelwe nguhulumende, i-UNESCO, i-Amagugu International Heritage Center luzanceda njalo kumthetho osaphakathi kokulotshwa kwezokulungiswa kwezinto ezweni ngoba ubuthiya phandle abantu abaphila ngokuthengisa ezamasiko kanye lokubaza lokugiya ngesiko. Ubike njalo ukuba emandebeleni kuyaziwa umhlaba jikelele ukuba ezamasiko zilokhe zisahlonitshwa njalo abantu isiko labo abalilahlanga njalo lingabaphilisa uma kunemithetho ebasekelayo locwaningo olufana loluphume okusemthethweni lamhlanje.
I-survey document le abayilontshe namhlanje iveze izinto ezithile ezimqoka ekuphathiseni ukuxhasa kwabantu esithi thina ngabantu abaphathelane le industry esibiza ngokuthi i-CCI, Creative and Cultural Industries.
Umqondisi we-Amagugu International Heritage Center, uMnumzana Buthelezwe Nyathi, yena uveze ukujabula ngalolu hlelo ethi e-UNESCO yilo olwathatha inkezo phakathi kwamazwe wonke asekelwa yi-UNESCO, ethi kubapha njalo amadlabuzane okusebenza beqinise imidlambulo.
Yenza umthwakazi abekwazi ukuthi kulenhlanganiso ekhutheleyo ukuthi ilondoloze ithuthukise njalo amasiko esintwini.
UDokotela Charlton Tsotso nguye obekhokhela lolu cwaningo ethi uyathokoza ngoba kuzakwenza ukuba abantu abahlala emakhaya bathuthuke bathole imali ngesiko langemisebenzi yabo yamasiko ngoba isikhathi sonke lesi belungekho ucwaningo oluphuma mgceke mayelana lentuthuko emaphandleni ukuba ingathuthukisa kanjani izigaba. Wapha inhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center njengesibonelo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Obe ngumsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Semsi Pepa Nkomo, namuhla wazise ukuthi sesukile kuleli bandla njalo selilunga lebandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. UMnumzana Pepa Nkomo ube ngumsekeli kaMnumzana Tendai Biti kubandla le-PDP. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni owenziwe libandla lakhe elitsha kobulawayo, Unkomo unge uthe ungene kulibandla likamjuru ngoba likhanya liyilo elilamathuba aphakemeyo okususa ibandla leZANU-PF embusweni. Iziphathamandla zeZimbabwe People First zithi uSpepa uze kuleli bandla labantu abedlula ikhulu namuhla ekade bengamalunga e-PDP. Sixhume esinye seziphathamandla lezi umnumzana Methuseli Moyo.
Ubaba uSpepa uresignile bengitubeke phansi ku-PDP lapho kade ngu-vice president khona. Weza kithi ku-People First, ngikhuluma nje namuhla ntambama obulawayo. Lokhu ngathi press conference ukwazisa uZulu ukuthi baba uSiphiwe khona yamamukela ezandla zonke ibandla liyakhula kabuya ngayedwa ube labaningi abakade bekuleadership nationally emathi north lakobulawayo lemathi south nabanye abavele ezabelweni emakhaya kubotsholotsho kubowandi konke kade bekhona babuyile kuZimbabwe People First.
Ubuye labantu abangakhi
akade bekhona lamuhla esibavezileyo esibatshengise nozindaba kade kungabantu abangaba ngu-100 ikhulu aba i-100 lawa yibukhotheli akade beku-PDP kumaprovinsi kuma-constituency kuma-district ngisitho ukuthi abangaphansi kwabo abaningi bakhona basele besemakhaya bezendlini yabo azange seleliswe ukuthi bonke bathwalwe ngamabhasi babuye lapho. Abantu esibakhangeleleyo amabizo amagama esiwatholileyo bafika ku-300 kukasikhayela ukuthi ngemva kwalokhu sizahamba kuyefika emakhaya khona bendalezo sibavakatshele ibaqoqe kuhle bazababaningi kakhulu okwedlula bonabo abazizwe lamuhle.
Uthe elitshela ubaba uNkomo uthe sokutheni kubandla le-PDP okwenze wabuya kini?
Ubaba uNkomo ukhulume njengomuntu omdala wathi yena lapho asuka khona uthiye kwathiwe kodwa ubonile ukuthi lapho aya khona mbe lapho azakhona kathesi kuzoncedisa ukuthi kuthintshe uhulumende wezano lowokhona. Uthe yena ngombono wakhe labantu kade vele bakhokhela bese bemfuqa bethi baba uNkomo tshela usikhokhele ngiya ku-PPF ngoba yiyo iphathi abayikhangelele ukuthi iyakhula izakhula yenelisa ukunqoba izano uphethe olubuyayo. Yikho-ke bathe ngcono bafake labo izandla zabo khonapho.
Umnumzana Methuseli Moyo ngowebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abesifazane abane bathi umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika wababamba-bamba imizimba yabo bengamvumelanga eminyakeni edluleyo. Umnumzana Trump yena usanda phuma kumabonakude ezitshaya isifuba esithi uyakuthanda ukubamba-bamba abesifazana lanxa bengamvumelanga uthi kazange akwenze lokho. Izikhulumeli zikankosikazi Hillary Clinton oncintisana lomnumzana Trump kukhetho lolu zithi konke lokho kutshengisa ukuthi umnumzana Trump waqamba amanga kunkulumompikiswano ayenze loClinton ngesonto lapho atshele khona umphakathi ukuthi kakazi abambabambe abesifazana bengafuni. Unkosikazi Michelle Obama obekhuluma emhlanganweni werali namuhla uthi ziyayangisa izenzo zikamnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume unkosazana Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Asikho ukuthi beke sithi omama labo yibo bodwa abakhulumayo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump ku-Access Hollywood uphumile e-poster ngokubamba omama ngaphansi njalo waphuma la ku-Anderson Cooper esithi angaze ngikwenze edenaya into esikhonfemwe ngabomama laba abaphuma izolo. Omama kumele babambane ngalesi sikhathi, kumele sisukume sikhulume ilizwi lethu lizwakale ukuthi asifuni ukuthi ilizwe leli libuswe ngubaba ongelasithunzi. Njalo this is the time ukuthi omama bademonstrate into embi iphumele ngaphandle ukwenzela ukuthi ubaba lo angathathi isikhundla.
Ye kulabanye kodwa bangani baphikisa besithi labo mama kanti babe vele becatshe ngapi bengakhulume ngakho konke konoko sebebonga ukuthi iphula kuhlu namhlanje ngoba umnumzana uTambo sekumele angene esikhundleni so bayakhona nabanye
angithi nguye oyiqalile le ndaba yokukhipha abantu angithi idebate le edlulele ngesonto nguye obuye labantu aba-accuse uBill Clinton njalo esithi labo omama ba-mistreatwa nguHillary Clinton. So nguye oyiqalile le ndaba yokuletha abantu phambili and abantu who has been vetted before and kwathiwa uHillary had nothing to do with it. So manje izinto sezitshintsha sezibuya ngakwakhe usekhala ukhalelani omama labo baqinisele akula muntu ozafuna ukuphumela ngaphandle abonwe umhlaba wonke ekhuluma ngento enje eyangisayo omama labo baqinisile. So kayilalele lingoma ayiqalile yena uTrump nguye oyiqalileyo ngokuletha abantu ku-debate. So abantu sebephuma ngaphandle ukuthi wena baba uzama highlighter i-problems zabanye abantu ezakho ke
kodwa nganqoba ke kuzathiwani kolapho
basoze anisho abantu kathi vele sokule division enye emangalisayo phakathi kwama-Republican and omama sebedropa omama babemsupport abaningi bayadropa amankazana abancane bazadropa singaphonga ukuthi kasoza sithatha isikhundla omama kumele sikhulume kumele sidemonstrate.
Lo ngonkosazana sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Virginia. Kulive Talk kuhlelo lwendaba isiphathelane labesifazana olwe Women's Roundtable sixoxa ngokuqhakathekiswa kwemfundo yamantombazana kanye lokuphuma emhlanganweni ohlaziya ukwendiswa kwamantombazana asakhulayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi amantombazana angamachumi amabili lanye athunjwe ngabalwa becatsha be-Al-Shabaab esigabeni se-Chikob bakhululwe namuhla. Isikhonzi se-United Nations esibona ngodaba lwempi yakwele Syria umnumzana Stefani de Mistura usenxuswe emhlanganweni lo mphathi ntambo obona ngezenzakala phandle kwelizwe leMelika kanye loso wakhe wakwele Russia umnumzana Sergey Lavrov. Balaleli lo ngomsakazo wenu umsakazo we Studio 7 liwuzwa usakaza ungapha esikolweni seMelika eWashington DC. Ukungethembeki i-corruption yikho okubikwa kukhokhela kuzizathu zokudilika komnotho weZimbabwe. Abaningi bathi okudanisayo yikuthi bonke obubi lobo bukhokhelwa yimuli esembusweni ekamongameli Robert Mugabe. Uyababetha ngamagama ababe betholakale izandla ziseguleni lamasi kodwa aphinde avikele abanye okufanala lapho ahlambaza umnumzana Sevia Kasukuwere ngendaba zezitanda kodwa wavimba ukubotshwa kukamnumzana Jonathan Moyo lapho esetholakele ukuthi wachaphaza imali yesikhwama sezimdefu evika ngokuthi wayiqondisa kunhlelo zentuthuko etsholotsho. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 unxuse unkosazana Maria Sivanda olwela amalungelo abesifazana kanye lentatheli zindaba uSimba Nembaware abagcizelela udaba lokuthi i-corruption isibulele ilizwe. Womqalisi Ziba ngumasibanda.
Abantu bakhanya indaba yangkhona ayibaphathi ngoba inkulumo esezikhona khathesi phakathi kwabantu generally ukuthi sokungena i-tribalism card phakathi le ndaba ye-factionalism isikhanye lokhu isiba pronounced kakhulu phakathi kwe-party khona lapho. Ngoba indaba eyinye ebixoxwa nasese enganayikaphumele egcekeni kakhulu ukuthi uJonathan ngowe-G40 ngakhona ubeseqembini likamama uDr. Amai and yikho bemvikela kangaka ngoba ubencedisa kakhulu ukuthi uDr. Amai ayenze ikampeyini yakhe leyana yokuyisela phansi umayimutho. So kuyabe kungani kuthiwa kumbe uyabhadalwa i-reward yakhe ukuthi bamprotekthe ngaleyo ndlela ngoba laba abanye labo loba babewonile baphunyiselwa egcekeni abazange bavuma kwapho wabasobala njengokuthi uJonathan wenze njani ukuthi uhle wavuma icala ukuthi ngakwenza lokhu abanye bebesenza befihla yena okwakhe kusegcekeni kakhulu.
Ye wena-ke mnumzane,
indaba le njengokutsho kwamasibanda izimu ukuyibamba ngoba singakhanya sesigijimisa uJonathan Moyo kuvela-ke indaba ye-tribalism ukuthi-ke wayeselibopha yena ngoba ngwesindebeleni. Ikanti-ke uKasukwere waqala ukubizwa ngwesihloneni akazange agijimiswe. Kodwa-ke uhlupho aluqali khonapho endaba ye-tribalism, uhlupho lukuye umongameli nangokwakhe. Angithi abesilungu bathi-ke nxa inhlanzi ibola kuqala ngokubola ikhanda. So umongameli nguye olohlupho ukuthi uyathi asifuni ukugwelegwele kodwa qede esuke lapho akadisciplini amalunga ekhabhinethi yakhe ayenza lobo bugwelegwele. So kutho ukuthi-ke nxa bona beqhuba bekwenza thina esiphansi la will continue doing the same ngoba abasithungamela yikho abakwenzayo.
Kodwa ungakhangela kumbe ulalele okukhulunywa ngabantu abanye ngabathi ikakhulu abasemhlubulweni wangesemandebeleni bathi uJonathan Moyo uqondile ngokuthatha leyo mali ezimdefu esiyanikeza intuthuko yasetsholotsho. Kuthi-ke lo gift banda wakobulawayo labo bayamvikela bathi nxa kuyukuthi wenza ubugwelegwele bona lobo wathola idili leyo yokwakha egodini uqondile lithini-ke
uhlupho lukhona apho ukuthi-ke sibone into enhle eyenziwe ngendlela embi. Okubi ukuthi imali itshontshiwe nxa sesikhangela ukuthi utshontshile wasihamba wayesiza abantu hhayi asisebenzi njalo. Yena ngokwakhe uJonathan Moyo usuke waziza wathi ngu-Robin Hood omunye umlingiswa wasase-Britain wamabhukwini akudala owayesebenzisa ukutshontsha etshontshela abanothileyo esiyanika abampofu. Kodwa namuhla iZimbabwe bathi yini-ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission iveze ukuthi leyo mali okuthiwa yatshontsha uJonathan Moyo ayizange iye ebantwini.
Ye masibanda, ye ungagcizelela.
Bengisithi ngizathi into ye-corruption le singayibambela phezulu khathesi ngoba sokukhulunywa sokuqanjwa abanye abantu abanye bangaqanjwa angithi. Kodwa singakhangela kulama ama-reports ayenziwa ngu-Auditor General minyaka yonke ekhangela ngama-parastatals, ekhangela ama-councils, ekhangela izinto ezihlukeneyo nje zikahulumente. Uhlala epointa izinto ukuthi lapha kule nto ezithile ezenzakele imali inyamalela kucaca ukuthi yenziweni kumbe isetshenziswe ngendlela ezingayisizi. Akula izinye i-day eyi-1 kusukela nininini lapho u-Auditor General akhipha khona ama-reports wona lawo lapho kwake kwalandelelwa khona umuntu kwathiwa ubotshiwe kulandelwa ama-investigations ama-audits ayenziwe ngu-Auditor General.
Leyo bekuyingxoxo yenziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 phakathi kukankosazana Maria Sivanda lentatheli zindaba uSimba Rashe Nembaware. Vakithi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana.